intshukuntshu lomdlandla wokuthi abantu bahambe ku trade fair lonyaka kusuke kwathenwa yi-COVID-19 le ebhuqukeza phakathi kwabantu. Kuphinde njalo ontanga okijana yebo bavame ukuthi bakuthakazele kakhulu ukuya khona e-trade fair. Manje njengoba lonyaka laba baleminyaka engaphansi kwe-10 lasifica mnembili bengasoze bavunyele ukuthi bafike khona, njalo abantu abukhanya bazafika yilaba abaye bethe bamenywa ngokunjalo kwizakhamizi zakoBulawayo kuhle kwazithena khonokho isasasa liyane ejayele ukuba khona kayisekho. Ngokunjalo kwizakhamizi lanxa zikhangelela ukuthi zizahambi kakhulu labo abalamabhizimusi ukuthi bayekhangela okuthize abangacosacosa khonaphana kwalaba abaye bethengisa, iningi labantu alikhangelelanga ukuthi liya kuleyo trade fair ngenxa yokuthi iningi livame ukuthi liyabe lihamba labokhijana laba abangavunyelwayo. Ngokunjalo-ke laba abaqotshwana aba-above 18 abasoze bakukhangele ngelihlo lelana elikhangelwa yilaba abasakhulayo abancane, ngoba bona bakhangele ezinye izinto ezibahluphayo. Lo nyaka-ke i-trade fair izaba ngeyalaba abalamabhizimusi lalaba abanxusiweyo, kube sokusithi umhlambo omningi kawusoze ufike.
Eminyakeni edluleyo osomabhizimusi babethola inzuzo ngalesi sikhathi amawetela egcwele lokunye, kambe kathesi singakubona yini lokho?
Ibhizimisi izabancane kakhulu ikakhulu kulabo abakhangele ngezamahotela ngenxa yokuthi abantu abazabe bebuyile baba baningi yilaba abanxusiwe bevela kwamanye amazwe njalo kuludlelwana nohulumende, kube sokusithi lazo iziphathamandla zikahulumende. Ngakho-ke amahotela angathola inzuzo ngenxa yokuvulwa kwe-trade fair yilabo abalokudlelwana nohulumende. So kuzathi labo abangelabudlelwana kuqinileyo lohulumende abasoze bathole lutho ngenxa yokuthi iziphathamandla zikahulumende siyakwazi ukuthi zivame ukufikela kuwapha amahotela. Kube sokusithi lalaba abantu abazabe benxusiwe bevela kwamanye amazwe labo bazadirekthwa ngunye uhulumende ukuthi baqonde ngaphi. So lawa amahotela alokudlelwana nohulumende yiwazaba lenzuzo. Abaningi kabasoze babelayo ngenxa yokuthi iningi labantu kalisoze livunyelwe ukuthi lifike e-trade fair. Njalo lalaba ababebukisa phakathi e-trade fair inzuzo yabo izabancane kakhulu, ngoba abajayele ukuthenga yibo laba ontanga abangavunyelwayo ukuthi bafike kulezo zitanda abaye bethengisela khona, ngoba wonke umuntu laphana uyabe khangela ukuthi ibhizinisi yakhe iqhubeke isiya phambili. So kuzathenga labo abangosomabhizimusi abalihlekana, akusafanani-ke lanxa kuthe wonke umuntu wavunyela ukuthi angene phakathi e-trade fair.